lokhu kuveza kamhlophe ukuthi iNew ilenkinga yokuthi ilubambe njani udaba lweZimbabwe. Okokuqala, kwesinye isandla iyafisa ukuthi ngaba iba lobudlelwano obutsha neZimbabwe njengalokhu umongameli wasendulo ubaba uMgabe sewaphuma esihlalweni. Ngakwesinye isandla ke ilenkinga futhi ngokuba laba abangenileyo balezenzo ezifana lezikamgabe endaweni eziningi. Abantu lokhu bebotshwa, abantu lokhu betshaywa, lokhu abantu bejeziswa njengalokhu kwakusenziwa kumgabe, abantu lokhu besethusela njengalokhu kwakusenziwa kumgabe, impilo yabantu lokhu ingahlonitshwa njengalokhu kwakusenziwa kumgabe, umthetho lokhu ungahlonitshwa njengalokhu kwakusenziwa kumgabe, amalungelo abantu lokhu engahlonitshwa njengalokhu kwakusenziwa kumgabe. Ngakho ke abakwazi ukuthi benze njani. Into abayizamileyo ngalokhu uza kubona ukuthi yilokho okuthiwa phecelezi ngesiNgisi to encourage change, ukuthi bakhuthaze inguquko ngokuthi benze lokho okuthiwa yi-carrot and stick. Uthwale ugodo ngapho uthwale okudliwayo, uzama ukuncenga ngokudla kodwa uthi wena nxa ungasaguqukanga ngisengakubhula. Ngokuthi bafake bagcine ama-sanctions kumbe engingathi mina izijeziso zenotho kumgabe lakugresi, abavele bezihlalele ngekhaya bangabusi muntu, umgabe usesibhedlela uzilalele nje uyazigulela, ugresi ungekhaya uyaziphekela lapha khona usekhithini, akulanto ayenzayo ukuthinta umbuso. Kube sekusithi labo akade befanele bangene kabasabangenisanga.
IBhilitane Ncube yayithe izijeziso lezi zilakho ukuqheliswa kujeziswe lamalunga kahulumende amatsha, kodwa akusenzakalanga lokhu. Singathi kube lokudonselana yini ku-European Union okwenze izifiso ze-Britain zangagcwalisiswa?
Lokhu kuveza kamhlophe ukuthi kulomehluko kuyoqhekana phakathi kwayo i-EU. Njengalokhu kulamalanga kule kusethezwa ngodaba lolo ukuthiwa i-Brexit, ukuthi iNgilandi or iBrithani ifuna ukuphuma ku-EU iyezimela. Usuku olubekelwe lokho 29 March khona laphana ukuthi kubonakale sekusokuphuma, babe sebephumile. Ngakho uzabona ukuthi bobabili iNgilandi engathi mina iBrithani le-EU sebeqalisile ukwenza ubudlelwane lamanye amazwe ngendlela ehlukileyo.